Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Hlolanja 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ukusola uhlelo lwemunu munu scholarship ukuphambana lesekelo sombuso welizwe. Kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapolisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini yasebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo eluntu zithi umbiko owethulwe ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga esola uhlelo lokubhadalela indleko zezifundo olwemunu munu scholarship uphambana lesekelo sombuso welizwe. Lolu hlelo lwasungula ngabenhlanganiso yabantu abathandana ngobulili bunye Gays and Lesbians of Zimbabwe ngehloso yokuphathisa abakulolu hlangothi, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Embikweni wakhe lo uChiwenga uthi akula college elizavumela ukuba uhlelo lokufundiswa kwabantu laba luqhubekele phambili. UChiwenga uthi ukuthandana kwabo akuvunyezwa ngosiko lwesiKristu ngoba eZimbabwe lilandela ukholo lolu. Lokhu kusolwa ngabakunhlanganiso ezigqugquzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu besithi akukho kusisekelo sombuso welizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe NGO Forum uMnumzana Hubert Mandinde uthi yikuphosisa ukuthi eZimbabwe lilizwe lamaKristu kuphela esithi isisekelo sombuso sinikeza wonke umuntu amalungelo afanayo.
We are concerned by the statement issued by Vice President General Constantino Chiwenga.
Khathazekile ngamazwi kamsekeli welizwe osola uhlelo lolu. Okumangalisayo yikuba uhlelo lolu luyasolwa kodwa luvumelela abantu laba ukuba bathole ilungelo labo lokufunda.
Kodwa abokholo lwesiKristu basekele uChiwenga besithi umbhalo awubavumeli ukuthi abantu bathandane ngobubili bunye. Lokhu kuthiwa ngumfundisi Simbarashe Maringosi othi bayazisola inhlelo zonke zabantu laba.
Yinto esingayikhuthaziyo, yinto engafunwa nguNkulunkulu njengesonto ngasonto esiyikhuthaza. Ngoba iBhayibheli likubeka sobala kusegcekeni ukuthi ngasonto ekhuthazwayo. ESodoma leGomora wabhidlizwa ngenxa yendaba yona le. So kumele sithiyane lakho.
Isiphathamandla senhlanganiso yeGays and Lesbians of Zimbabwe uMnumzana Chesterfield Samba utshele iStudio 7 ukuba eZimbabwe kabakhululeki ukupha umbono wabo njengenhlanganiso.
Angikabile mvumo yokukhuluma, angenelisi ukukhuluma ngodaba lolu.
Unkosikazi Gumisa iBhonzo okhokhela inhlanganiso ye-Transmart Trust laye uthi bayesaba ukupha imbono yabo phezu kodaba lolu. Uhulumende weZimbabwe kusukela ngesikhathi sikamuye uMnumzana Robert Mugabe wayevele ehlala ebathuka abakuhlangothi lwempilo kuthandana kwabantu bobubili bunye ebafanisa lezinja lengulube. Imithetho yeZimbabwe kayicaci ngokuphila kwabantu abathandana ngobubili bunye kodwa kayivumeli ukutshadiswa kwabo emthethwandaba loba emacaweni. Uhlelo lwemunu munu scholarship olokubhadalela indleko yezifundo indawo zokuhlala emakolishini lakuma university lwaqala ngomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapolisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Abathathu babo bebeleminyaka yokuzalwa emithathu njalo babalisa uAllen Busiri, uKudzaishe Tsuro loAshley Mato. Owesine nguAnotidaishe Mutize obeleminyaka emine. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi abantwana laba bazivalele emoteni yohlobo lweToyota Chesa ngehola lechumi lambili 12 o'clock emini baze batholakala ngumnikazi walimota ngehola lesikhombisa 7 o'clock ebusuku sebefile. Uthi ukuzivalela kwabo kwenze baswela umoya wokuphefumula. Ukuthi babonakale phakathi kwalimota ngesikhathi bedinga bekungelula ngoba amafastela ayo ebependiwe. Ingozi ezinje zivamile kakhulu kwelemelika ngesikhathi sokutshisa kwelanga. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Motor Industry Employers Association of Zimbabwe, uMnumzana Abednego Bebe.
Okwakuqala umntwana omncane bakufanele futhi sibajayele ukudlalela emotini ngoba phela kuningi okwenzakala singaboni ingozi nale sikhuluma ngayo kathesi. Isakasonto enhle emntwaneni, especially umntwana omncane. Kwesi sikhathi kuyekuqala-ke ukuthi lanxa kungathi ukuthi ungene wavaleleka emoteni kungenzakala ukuthi adlalisa into emazayo ephakathi kwemota kumba angene ngaphansi kwemota wona ingene ukuthi kuyigijima mhlawumbe ke ukuthi uye emsebenzini nje sekune-emergency ukuthi ulimaza umntwana. So abantu esiningi ngakufalanga ukuthi bajayeze ukuthi badlalele emoteni. Kwakuqala lokho. Kwesibili, xa ungafika ngekhaya kunabantwana abancane kuqakathekile futhi ukuthi-ke imota uyikhiye ukwenzela ukuthi abantwana bangabi lokuvula moda-ke kungalamuntu omdala. Ngabantwana abancane phela into eziningi kibo into zokudlalisa badlalisa nje bahlayana bese kuthiwa lo monakalo. Ungajayeza abantwana ukuthi badlalele emoteni ngomuntu elilanga izasicina imoto ingalamoya amaviri wonke ngoba nabana babengazi lutho besibadlala. So kuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli ezimoteni.
Yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe, yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje, lokho esingathi ngama-safety precautions?
Imota kwesinye isikhathi ezifikakhulu imoto ezenziwa esimanje lezi kazingenisi umoya owaneleyo ngamawindi evaliwe imota ilile ingadingi especially ngesikhathi sokutshisa lezi. So kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubone ukuthi imota uyithiyile ithiyekile akulamntwana ongadlalela kiyo. Kuyaxwayiswa futhi xa imota ilama-windshield especially uyashiya iwindi kancane ukwenzela ukuthi-ke imota ibe ne-circulation yomoya. Okwesithathu ongakwenza yikuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakulamntwana eduzane ukhiye njalo imota ukusungena-ke endlini. Ngaso sonke isikhathi nxa ufika usendlini imota kayihlali khiye especially nxa unabantwana abancane.
UMnumzana Abednego Bebe ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Employers Association of Zimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini asebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20. Abanye bengabantu asebeluphela abangasoze benelise ukwakha njalo laloba bengaphiwa ezinye indawo zokuhlala. Ezinye inhlanganiso ezigoqela e-Communities in Actions Platform zithi kulabantwana abanengi asebechiye isikolo kulandela ukuxotshwa kwemuli ezinengi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezomhlabathi uMnumzana Anxious Masuka ukhuphe umbiko ngolwesithathu esithi uhulumende kafuni ukuzwisa abantu ubuhlungu kodwa ufuna ukususa abantu abathatha umhlabathi okungekho emthethweni eselekelela ngokuthi uhlelo lolu luza qhubekela phambili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethiko zombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-NUST.
Uba ushungu ukuthi abantu nje bahlala isikhathi endaweni bezitshela ukuthi sebeqhubile. Bathola ukuthi hayi sekushukumele ngoquko sebezithola bengekho emthethweni. Mhlawumbe kuveza ukubana kumele uxwayisise, uxwayisise umthetho olawula ezomhlabathi esingathi ngama-laws of the land. Ngoba ye kukhona indawo esibona khona abanye babengama-barons kulabanye wakule esingathi land corruption ukuthi omunye umuntu wathi ngithi umhlabathi engenamvumo yakhona. Kulamanye abangena okungena ngumo konke lokhu kuletha ukukhathazeka empilweni zabantu, kodwa kuyaveza ukubana mhlawumbe kusiya phambili xa umuntu ephiwa umhlabathi kumele alingisise, mhlawumbe azafake namagqwetha kuza axwayisise ukubana umhlabathi awutholayo ngosemthethweni, njalo nxa usemthethweni ungaphansi kwaluphi uhlangothi olulawula lowo mhlabathi. Ngoba sekubonayo lapho abantu abaningi sebefela ngiphi ezakhona phakathi kwabosabhuku nabantu belenza abantu sathi ngama-local authorities, mhlawumbe kwakungacaci khonaphana, mhlawumbe kukhona abantu abanzane bakubhasube kwezomthetho. Njengoba sibona abanye abaxhotshwayo basuka bahanjiswa umthetho wendawo nawo kutho okumele kwenzakale. Mhlawumbe singakuthi kunanzelela ukuthi kumele abantu kathesi babe lokucwayisisa xa bephiwa kube bekutshela umhlabathi, babone ukubana indawo yakhona isemthethweni baze bafake namagqwetha phakathi.
Abanye bathi lokhu kungaphathisa labo abadinga ukuthi babe bethenga umhlabathi kathesi, kodwa abakade besendaweni lezi okweminyaka bona babuzisisa ukuthi pho uhulumende na ubemeleleni aze abachiye okwesikhathi esingaka. Abanye sebeze baluphala, abanye sebeyakhe imizi njalo bezasuswa okungela mali abazihlawulwayo.
Lokhu kuyahlukumeza kakhulu, ikakhulu sikhangela abasebele isikhathi esigcwele lomhlabathi. Xa sikhangela umuntu ohlale okweminyaka engamathumi amabili kusuka kukhathaze, ngoba umuntu lwana seke wavunyelwa sefake naye impilo yakhe ukuthi sikhonapho, kusuka kulethe ukukhathazeka ikakhulu empilweni zabantu. Sikhangela kakhulu asebekhulile asebathiye imisebenzi bezijele ukuthi hhayi bagcinakile njengoba sebenesikhathi esigcwele kulowo mhlabathi. Mhlawumbe okubalulekileyo ukubana labo bakhangeliswe bakithi, ngoba kuba nokuhlukuluzeka ebantwini kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leNUST esecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kweze Melika, uhulumende walelo lizwe usaxwayisisa imbangela yemfa yomkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, umnumzana Alexei Navalny, owake wafakela ichefu ngomnyaka ka-2020 ofele ejele namuhla. UNavalny ubethwalise nzima umongameli Vladimir Putin wele Russia ngokuveza inkohlakalo ekhokhela ukutshengisela ongakaze kubonakale kwele Russia. Ubotshwe ngomnyaka ka-2021 wahlala ejele waze wabhubha izolo. Amazwe amaningi asola uPutin esithi nguye ombuleleyo. Umkakhe uthe umbone ngeviki edluleyo ejele eziphilele engaguli. Uhulumende weleMelika uthi uzaqala adingisise imbangela yemfa kaNavalny andubana ethule umbiko ophathelane lemfa yakhe. Ukudlazela ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landele zombusazwe leMelika umnumzana Difa Dube.
Umnumzalo Alex Navalny lapho okwafika khona ekuthenini ukuthi bengathi abazwani kuhle kakhulu lo mnumzalo uPutin, ukuthi kungenxa yokuthi wayekhanya emelana lokuthi ngabe kakhulu ngabe ukuthi uPutin uyachiya umbuso, njalo ngabe uPutin uyayazama ukuthi azwisisane noma adlelane kuhle lamazwe angintshonalanga awe West, okuyinto uPutin angafuni njalo kuyibona. So yiko kwenza ukuthi ecine esembona njengesitha sake sokuqala iNM number 1 konaphana ngoba wayebona ukuthi ngumuntu osengasetshenziswa ngama West ephakathi ephakathi kwelizwe lakhe. So njengoba sisazi ukuthi uPutin ngalesi sikhathi kule high tension engakanani nxa sikhangela indaba ezombusazwe ikakhulukazi indaba zempi kakhulu phakathi kweUkraine phakathi kweUkraine esetshenziswa ngamazwe asentshonalanga bese kusithi nxa sesikhangela ukuthi yena uPutin uphathana kanjani lalawo mazwe. So okwakuvele kwakusobala ukuthi isiphetho sakhona kuzagcina kusiba njalo ngenxa yokuthi nxa sikhangela ayikho eyindlela ebekade isisele ukuthi bengamenza ngoba lokhuyana ubesembona ukuthi uyisitha esingamqedelela esingasetshenziswa amawesi simqedelele nanoma yinini.
Ngamafitshane ungathini ngoPutin ikakhulu sikhangela kunaloko okwenzakalayo ngumkhokheli onjani njengoba sibona lokuthi sengumuntu osebuse isikhathi eside.
UPutin uyilokhu esikubiza ngokuthi uyintando kayiphikiswa ngoba ungumuntu obona ingathi nguye yedwa olungeleyo ukuthi abuse ilizwe laseRussia noma nguye yedwa ozibona ukuthi engaqedisa izimiso lezi ezatshiywa ngabanye bakhe ikakhulukazi laba ababephathe ilizwe leRussia ngesikhathi seSoviet Union. So okuthi yena uzibona ukuthi nguye kuphela ongaqhubekela phambili ukuthi afeze izifiso zeRussia lezi abona ukuthi kufanele ukuthi zifezeke ngoba njengoba sazi ukuthi iRussia layo isalwela ukuthi ngabe iyabuyela iyeba lapha la ku-superpower okuyinto yena azibona ukuthi ngiyedwa o-capable of ukwenza khona lokho. Kukanti kodwa-ke amazwe kufanele zivumele ukuthi elizweni abantu nxa abantwana bezalwa noma abanye nxa bekhula bafanele baphiwe amathuba labo ukuthi babuse ilizwe ukwenzela ukuthi kube lenqubekela phambili elizweni.
Umnumzana Tifa Dube ngolandela ezombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje wathi sizwe abanye abalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Sanibona masanibona basakaza abahle basakaza beStudio 7 nina enisakazela indaba lisemazweni akude siyabonga manje. Bengicela ukubuza manje yazi kula malanga asiyekho into engiyizwayo angisezwa lutho I'm out angathi ngingenza njani ukuthi nami ngithole ukuthi ngizwe ukuthi kwenzekani ezweni. Ngiyathanda ukwazi ngempela ngempela okukhuluma ngikhole ukubonga kakhulu uma umyalezo lo ungafika kunina labo basakazi ngiyabonga kakhulu. Bona kakhulu
Studio 7 umnqobile ufana wase St Luke's intsha badala ayishukumi ilwele inkululeko ayishukumi ilwele izwe kambe ma kuthi umuntu umdilizela umuzi uyosuka ayehlala kubloom ngoba ma umxotha endaweni kufana ukuthi ube kwazi ukuthi uyahlala laphana umbeka laphana ngoba wena umxotha hayi intsha iphakamisa ilwele ilizwe madoda kunzi ilizwe sibanjwe izigebengu ngqi izigebengu zikidnapping ilizwe mpelo ukuthi asila chance siyintsha asike siphakameleni phezulu.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi. Eyi ngithanda ukukhuluma indaba yesigalesi esenziwa yi-ZANU PF esixotsha abantu manje emhlabeni wabo esixotsha izizalwana lapho ezalwa khona sazi ukuthi into abantu bayekuphi. So into esifuna ubayazi ukuthi kanti umhlabathi ngowezanu kumbe ngowabantu kanti i-ZANU PF ukuvotelwa kwayo esikhundleni ivotelwe ukuthi ihlukumeze abantu kumbe ivotelwe ukuthi ilungise izinto ezifunwa ngabantu. Sifuna ukubakwazi khona
lokho omalakhe inkomo believe gabule nabo Joseph Chuma nalabo Angleton Spanda babuye bazosiphendula ake basitshela ukuthi iparty yabo lesi senzani manje sizenjani masintshontshela abanikazi umhlabathi wabo
njani waka Studio 7 njani khona ngapho eAmerica njani bonke basakazi liziphilele hayi thina siyaphila lapha eZimbabwe sibona nje ukusafa kuphela lapha eZimbabwe akulanto ehambayo lapha eZimbabwe into zonke ziyantsalelana ngani izinkomo ezidonsa zichilile la hayi kunzima cela inews phela lingasilibali nge news asisezwa lapho ukuthi uhamba njani cela imbibala
ambuthamisa walwa lelizwe lokho esikhangile sithule nje zwizwi umfana uyi-1 akula muntu omncedisa kulo lelizwe lapha uyi-1 lolu muntu la udinga isupport impi uyilwa eyi-1 intsha kanti icathe kuphi ayiphume lapha ecathe khona kuliwe lezi zigebengu zezanu lezi kuliwe lazo siphume elizwe umanje sihlala emazweni angaphandle sihlule ukuhlala amafamily ethu asi-enjoya impilo yamafamily ethu sibalekele bona izanu izigebengu lezi izigila mkhuba ziyajekha ilizwe azithwele nzima eZimbabwe sokumele sithathe amafamily ethu sihle sibaleke siyehlala khona lapho esihlala khona lamakhaza ngapha phethi yabantu anzima ngenxa yemigulugudu le yezanu
sibingele Studio 7 siyabonga sicela ukuthi Studio 7 lisibiselele i-news zekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala isikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ngasisiza sonke singamaZimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukwenzela ukuthi sizwe imbono yethu sonke siyabonga
Salubonani Studio 7 ninjani ngiyemphawula nami la endabeni yamaplazi kahle amaplazi sesiseqinisweni iplazi indawo yebhizinesi asindawo ukuthi umuntu usofanele ayakhe ahlale khona indawo yokulima plazi ngumuntu ofuyayo uhlale eplazini uyalima kakhulu waseplazini so igovernment mayathatha ixosha abantu abamhlophe swabi ithatha abantu ababewafaka eplazini uzoyenzani umuntu omnyama uzomaintaina ngani iplazi izo lingenamali uzomaintaina ngani ani plus news nje yonke lento abayenza
Studio 7 linjani mina namvumelana lo budoda othawanta abahlungane lezana izana libulele lizwe kodwa babhizi uthi izana ku right izana iphethe kahle abantu mara abebe kumuntu ezinganani ngonto izana isho iphathe ukuthi abantu bangathanga bethanathi sidilizela abantu ngesikhathi esinzima kunethizulu kanje balimile ikudla kwabo sokudayiswa ngeso sokuthiwa kuthiwa kuthiwa kunjalo ayi sebedayisa inkomo ngama $70 kwakwavela ngakhono ikuthi abantu kabafundi bangavela baphiwa ama KFC sebegijwa uthi hayi izana isamu ithandi yoma KFC la sesibajikela manje
Studio 7 awu ekseni sibingele bantu bakithi vusana makhanda lagijima litizano ye ini namhlanje lijikela like yaza amahewa wrong esiswini nasi MRP eye mandebele wonke jikele from Midlands ube navoteli MRP ubeza ngena yini ezondilizela izilo kuze izindawo ube ngeke so sukela namhlanje zazi ukuthi ungumthwakazi melwe zokwakini ungenza njani into zawo makhelwane wena nawo lo muzi wakho ungafuza njani wabo umuntu lo ihlo lonyoko fuza unyoko lo ihlo
sibingele Studio 7 siyabonga sicela ukuthi Studio 7 lisibiselele i-news zekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala isikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ngasisiza sonke singamaZimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukwenzela sizwe imbono yethu sonke siyabona
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo
It was a Friday my darling was a Friday
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo kaMasigandi uEffort LB Chuma odume ngegama lakhe lomculi elithi Inxeleli kaSelo nangu exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda
Leaning away
Umlele Ngaselo sasuka eZimbabwe siyazama ukuthuthukisa umculo wakhe kwele Mzansi Afrika. Inzalo yeThoronto le.
Ngizalwa kwaMabindi. Ngizalwa emndenini wako Paulos. Umanxweni njalo ngobabuselo khona. Igama lami leqembu ngumlele likaselo injebomvu. Kula ngaqala ngeminyaka yo 2017.
Efoti uyasithekela umculo wakhe njalo selamadlaladi ambalwa.
Ushune engiwudlalayo ngobiza ngesinxele obhala ingoma eqenjini nemuqobo lwami. Ama-CD le ngesine, ama-album mabili, ama-EP.
Inale likaselo lisebenze labanye abaculi abathize kumculo wakhe.
Sibani umfoka Dube, siyabonga umfoka Fakude, Shunikazi, uShuniye Ngwayo, umntakankongo bese nomshikashika umfoka Mabaso. Bangigqugquzela ukuze ngicule idlamuva umfoka Mabhuladi umfoka Ngwenya ngezalwa kwelakithi enyameni ndobeqo.
Umculo wakhe uyatholakala ebulenjini be-internet.
Ngiyatholakala msakazi wami kuma-social media, ku-YouTube inxele likaselo injebomvu, ku-Facebook page inxele likaselo injebomvu, ku-TikTok, ku-WhatsApp 0735654459. Ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu oseduze sokuya ukuthi wena ufuna ukuphi i-CD.
Kamaskandi uthandwa ngabantu abaningi eMzansi. Inxele likaselo seliphakathi hilo ke besikhothisela lokuhlelo woza woza Friday libe nempela zona emnandi igama lamuyenzi Jesus ba
Sibonge uEzra Chisaspanda osiphe uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa iLive Talk elandelayo namhlanje sikhangela isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi ngamandla sidala ukukhuphuka kwentengo yempahla nsuku zonke. Singakehlukani sihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli ukusola uhlelo lwemunumunu scholarship kuphambana lesisekelo sombuso welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.